kunzima, but lathi ezama-political parties zincedisana le-civil society, siyangena civil ebantwini. Lapho okulama-problems khona, yikho sibona khona ukuthi, for instance, okufuneka la ama-lawyer, yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu. But olunye uhlubo uhlubo ade lukhona into ade sitshona sikhala ngayo from the onset yeprogram yona bathatha izifupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo sithole ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi ma-wards wona la makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe imango enikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le ize inqabela kakhulu abaningi ukurejista ukuvota because izithupha kazikho so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelisise udaba lonalo ngoba abantu abaningi bezethule kukuvota.
Njengamabandla aphikisayo, izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini?
Kwezinye indawo ziyalalelwa. Wathi esesibenza i-MDC ukuthi we've accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe i-process yonale. So besibona ukuthi nqade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-affidavit landani labantu abethu selani sihle sikhulume labantu bezeki khona laphansi and futhi enye i-problem imtshina le yadiphonga ukufa kulezinye indawo zethiwa imtshina yezekilisefa yonale irejistisa abantu imoment ithula ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki so ezinye izikhalazo zethu bezikhangelisile.